Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani zilukanda bamthwakazo muhlo lamukela emoyeni igama ngo Chris Gande sidivana ngolwesihlanu mhla ka 10 Mbimbitho 2017. Endabeni zethu lamhlanje. Imali iyasilela emabhanga. Esiyaxolisa balaleli namhlanje imitshina yethu kayimanga kahle. Kodwa ke lamhlanje siqala ngodaba lokusilela kwemali emabhanga lapho esizwa kuthiwa khona imali yohlobo lwama bond notes hiyo yodwa esitholakala emabhanga kwesinye isikhathi abanye abayaphiwa imali iqutshanisiwe yama bond notes lama US dollars wona asesilela ilizwe lonke ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnomzana Rejoice Ngwenya.
Yeah, ayikho lokho phela vele kuyendakala noma ungazi eSouth Africa amadola kawukazisa kanjelula nxa kulelokhu current. Ukuthi nabe sesijayele phela ukuthi ama accounts ethu ngama US dollars nxa sifaka izimali ngama US dollars. So sikhangelele ukuthi yena umnumzana Nyangudla ngiyowayethe khona ama bonds engabuya uza release amadola amaningi kwenzela ukuthi abala amadola bengahlupheki kodwa so khona vele umuntu wonke sezizwa wona ama bond note amadola sehlupha asabona sokuhamba kanjani
kodwa khona kuyaba kuhamba njani ukuthi ungaphiwa enye ibe ngama bond notes enye ngamadola thina sisizwa ukubana isisindo se bond note singani siyehlile
into phela ukuthi i-monetary policy le umthetho wemali lo uvele uyenziwa ngabantu abalokugqili abantu abaningi sibe sithi khona uhulumende selungiselele ukuthi vele ahla akhiphe ama-accounts wonke angama-US dollar okwenzela ukuthi vele uhlube wazi ukuthi nxa usiye ebhenki siyathatha imali uthatha ngama-bond note inkinga phela i-transaction kwelizwe
Lona udubo lokusilela kwemali nxa sesikhangela lawo ama bond notes kunjani emabhanga lezinso?
Yebo vele kulo udubo lakho nawuvele lukhona ngoba abantu abafirst classini labana abakuma queue kabamelelanga ama US dollars bahlupheka nje ukuthi bazise ama bond notes. So ikho sithi asizisithi ukuthi nxa yena wayethe ama bond notes ayangena ukuze abantu kube lehlupho olukutshwane kanti yindaba ama bond notes akhona evele ehlupha yinkinga yakhona ngale.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho bekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Umfundisi Philip Mugatsa uze waphiwa imvumo yokuhlawula imali yesibambiso e-bail lamhlanje i-$50 kodwa inkinga ikuthi akazange athole ithuba lokuhlawula osokusitsho ukuba uzoqhubeka evalelwe okwempela viki yonke. Lokho kuthiye abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu eZimbabwe bethukuthele. Ukuze sizwe okunenga lolu daba uMike Hobe oStudio 7 uxoxe lomnumzana 7 Banda omunye wabenhlanganiso eOccupy Africa Unity Square.
Sala lika uyangifundisa ukuthi asibe sala engahambisa umuntu entolongweni. Ukubona kwami sokubele le influence ye-politics ekubotshweni kwakhe. Umuntu othi uboniswe ngumfundisi njengathi iphezulu kana hhayi lokhu lizakwenzakala ngesikhathi esinje munye ngizona Robert Mugabe kuzakwenzula ngesikhathi esinje.
Ungathi wena amaphoyisa njalo uhulumende wephule amalungelo kamfundisi Mgatsi?
Uhulumende kaRobert Mugabe namapholisa akhe isiyinhlalo yabo eyokuphila amalungelo abantu. Amalungelo kamfundisi Mgatsi ephiliwe ngendlela ephezulu kakhulu. Wanikala kuqala wabotshwa.
Ngombono wakho kuyini okwenza ukuthi athole isicelo sakhe esebail?
ekuqaleni umuntu bengekaqala. So uhulumende kaRobert Mugabe usengenile ejalele lomthethwandaba ukuthi kuthethwa kwicala lakhe bengasekho ukuthethwa kwicala lisengakusejalele umthethwandaba.
Ama-bail conditions kamugatsa ame kanjani?
Bathi kumele asarende i-passport yakhe, njalo kumele ayirikota emapholiseni bala hayi khona kanye nezizwe.
Sixoxe legqwetha likamfundisi Mugatsa othe ithuba likhona lokuthi umfundisi ngeke aphume ejele lamhlanje. Awusitshele umbono wakho mayelana ngalokho.
Ngithi that is the state development. Sokubala athi ngikusobala athi uhulumeni kamongameli Robert Mugabe usezama ngazo zonke indlela ukubana azise angathi ama-activists ubuhlungu. Nxa sesithi hayi imali abasayemukeli okwanamhlanje angazi babe sezama ukuthiwo, njalo angazi besezama ukusenda imeseji enjani kwizulu kwizulu nje waseZimbabwe.
Hello-ke ngumnumzana Steven Sibanda ongomunye wabameli benhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square uxoxele Studio 7 ecingweni eseHarare. Abalwa impi yenkululeko basola uhlelo lweZANU PF lokuthuthukisa umnotho welizwe olweZimbabwe Agenda for Sustainable Social Economic Transformation kumbe ZIMASET. Besithi lwehlulekile lolu hlelo ukuphathisa ukuthuthukisa umnotho welizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emhlanganweni lentatheli izindaba eHarare namhlanje, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko laba umnumzana Christopher Mchangwa uthi lolu hlelo olwahlelwa nguProfessor Jonathan Moyo selwehlulekile ukukufeza okumunyethweyo kilo.
He wrote some stupid document called Zim Asset, which is sold to the country as a panacea for the economic ills. What is Zim Asset?
Waloba leyo Zim Asset yakhe engelala ngqondo. Wayefuqela kuZulu ethi yiyo ezosetshenziswa ukulungisa isimo somnotho elizweni. Yenzeni leyo zimasethi? Ubuyanga kuphela osebubhahe ilizwe lonke uqhubeka bukhula. Yiyo le indoda okuthiwa nguJonathan. Ngithemba selizwisisa manje ukuba kungani ingekho imisebenzi. Selizwisisa ukuba kungani umuntu onke esengodinga ipassport ubaleka elizweni. Selekuzwisisa ukuba kungani ilizwe lingelawo amandla kagetsi. Selekuzwisisa ukuba kungani sesiyilizwe eselisebenzisa imali eningi ukuthenga yonke impahla esiyidingayo ivelela kwamanye amazwe.
Emchaza umoyo njengesitha isikhulu seZANU PF kanye loZulu elizweni lonke engumuntu ongafuna ukubona abantu behlezi kuhle, ekholisa ukubona ukudubeka kwabo okugcizelelwe ngumsekeli wakhe ongomunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Headman Moyo.
Ukuthi isitha esikhulu selizwe siphakathi kwethu, siphakathi kwepharty yethu, yibo obakhanya bedilisa abangafuni abanye abantu, ngoba ngakhangela abantu baxotshwa ephathini lizwe lonke, abantu kakukhanyi lokuthi siyangaphi, abantu abangasebenzile abanye, ngoba ngakhanya ungasebenzile abanye ukhanya usebenzisa abanye, yikho kuletha inhlupho ebantwini.
Abalwa impi balandule njalo okukhulunywe ngesinye seziphathamandla sabo uretired brigadier Walter Tafumanei okuphume kuphephandaba leHerald ukuthi umhlangano abawungene kunsukwana ezedlule wawungokubumba ibandla. Uqhubeke umoyo ethi bona balandela ukumunyethwa isisekelo senhlanganiso yabo esibavumela ukuqhuba imihlangano yiloba yisiphi isikhathi.
Ukuba khona kwehofisi liyana kwaba khona ngenxa yethu thina esenza i-association le yekhokhelwa nguChristopher Mchangwa. Thina ithe saba khona, saba organized, senza kwaba le ofisi liyana. Thina i-constitution yasivumela ukuthi senze umhlangano ngesikhathi esifuna ukwenza ngawo, ngoba kuyintando yamakomrades. Bakubona kuqakathekile ukuthi bemanyane beziregiste beliqembu elimanyene.
Baqinisele ukuthi abasoke babumba ibandla lezombusazwe ngoba kungayisiyo njongo yabo. Belokhe belikhonza ibandla abaxotshwa kilo eleZANU PF befuna kuphela liguquke kulokho eseliyikho khona. Bathi lanqabe ke bahitshana lo mongameli Robert Mugabe uzaqhubeka engumkhokheli wabo enhlanganisweni le. Batshele intatheli zindaba ukuba okudingwa yibo yikubona ilizwe likhokhelwa ngendlela elijabulisa umuntu wonke okuyisizathu abasihambela empini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Intatheli zindaba zakobulawayo zikhala ngokuthi inhlanganiso lamankampani ethula izindaba eZimbabwe jikelele azila siphatho esihle kuntatheli zindaba zesifazane. Unompumelelo moyo siphalolo daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso ebona ngamalungelo entatheli zindaba eZimbabwe Union of Journalists iZUJ lamhlanje ibe lomhlangano kobulawayo kuxoxwa ngesimo endaweni zabo zokusebenzela lapho okuvele khona ukuba abesifazana basebenza nzima uma kuqathaniswa labesilisa abathola amathuba amahle. Inani lentatheli zindaba zesifazana libikwa liphansi kakhulu njalo zimbalwa ezilezikhundla kuthi noma zilazo azilamandla okwenza izinqumo. Abesifazana abafundela lomsebenzi babika bethwala nzima lapho befika kumankampani okuthapha indaba ngoba bayahlukuluzwa ngabesilisa begcina besiya labo emacansini ukuze baphathwe kuhle. UPamela Shumba, intatheli zindaba yephephandaba leChronicle ugcizelele lumu.
Lo dubo njalo nxa sikhangele ukulinganiswa ukulinganiswa kwemisebenzi phakathi kwamadoda labafazi. Amadoda yibo abaphethe izikhundla eziphezulu. Okusho ukuthi vele even nxa kusenzwa izinqumo emisebenzini le, izinqumo zakhona ziyabe zingani ziyafithizela omama. Omama abakho in the picture.
UTanaka Mrerwa ofundela ukuthapha indaba eChronicle uthi kuhle ukuba kuhlelwe imithetho enqabela ukuhlukuluzwa kwabesifazana enhlanganisweni zezindaba ngoba yebo bayawufundela umsebenzi ngobunengi emakolitshini kodwa bagcina besiya kwenza eminye imisebenzi ngaphandle kokuthapha indaba.
Uthi ade sithi nca ukungayenza ukuthi at least kube lama policies afakwayo stainly ukuthi ezama ukuthi encedise ama female journalists lama upcoming journalists ukuthi bengabi exposed to sexual harassment.
UTalent Gumpo osebenzela iNewsday yena uthe kuhle ukuthi intatheli zindaba zesifazana bazi abakufunayo lapho besiyathapha indaba lemisebenzini ukuze babalekele ukuhlukuluzwa okwazakalayo.
Abantu abangomama abazintatheli kumele bekwazi ukuthi nxa besiyangena ama-newsrooms balanda ukuyasebenza. Umuntu kahambe ele mindset liyane yokuthi konkhona hayi ngingumuntu ongumama kumele angamvunyi mvumele ukuhlukuluza or mvumele ama-stereotypes lawa sekhulunywe ngama-journalists ukuthi e-newsroom abantu ongumama baphathe kaso la ubuse ufika ufola into those traps.
Unkosikazi Precious Simango, isikhulumi seZimbabwe Republic Police kobulawayo, yena uthi esipholiseni kucacile ukuthuthuka kwabo besiya ezikhundleni zaphezulu ngoba bayaloba imihloliso ethi akufane la kumankampani athapha indaba ukuze inani labesifazana abalezikhundla ekuthapheni indaba likhuphuke.
Nxa kupromothwa abantu siyabhala ama-promotion exams. Nxa ungaphumelela uyahamba ku-second stage ethiwa yi-board interview. Lapho uzabu ubuzwa imibuzo ehambelana le-rank yakho lomsebenzi wakho.
Izuchi ithi njengenhlanganiso iphakathi kwemizamo yokuhlomisa intatheli zindaba ukuba zihlale zisazi indlela zokusebenza kuhle kanye lokuzivikela ekusebenzeni lapho sekulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Lumhlangano weZuchi ubuqhutshwa ngenhloso yokuhlomisa intatheli zindaba ngaphansi kwendikimba ethi Gender Equity and Safety Training lapho iningi lazo elikhala ngokuthi sekuvamile ukuthi uZulu azihlukumeze kumbe ukuchaywa ngakho ke zidinga ukuvikelwa lapho zithapha indaba. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo uthi ulubhekise kwele South Africa ngeviki ezayo ukuyakhulumisana lohulumende walelo lizwe ngendaba eziphatha izizalane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa. Umnumzana Chombo uzahlangana lomphathi ntambo wendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Malusi Gigaba bekhulumisana ngendaba ezigoqela amaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni eSouth Africa ezaphiwa izizalane zeZimbabwe ama special permits aphela ukusebenza ngomphalakazi lonyaka. Ababili laba bakhangelelwe njalo ukukhulumisana ngodaba lodlakela oluqondiswe kuzizalane zakwamanye amazwe izizalane zaseSouth Africa olwezenophobia. Uchombo logigaba sebeke bahlangana eminyakeni edluleyo bekhulumisana ngodaba lwamapermits. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Nqabutho Mabhena wachasisa abafuna uChombo akuphathe logigaba.
Esikufisayo thina yokuthi kukhulunywe ngendaba yama special permits ama-ZSP ukuthi njengoba sisazi ama-permit azophela mhla ka 31 December 2017 kuyini okuzakwenzakala. Lokuthi futhi olunye uhluphe silalo ngabantu laba abaphethe incwadi zokudingiswa esithi ngama-asylum holders abathi nxa behamba besiyavuselela incwadi zabo bafike bevalelwe batshelwe ukuthi elizweni lakithi akulambi yikho angeke babe nalezi zincwadi. Kanti-ke siyakwazi ukudala babephiwa lezi zincwadi nxa kuyikuthi decision ingahambisani nabo umuntu abhalela incwadi ukuthi hayi isicelo sakho senzileyo ukuthi ube lapha eSouth Africa sisamukeli umuntu abesesiba lelungelo lokuthi aphile angaqeda ukuaphila nxa ukuthi i-appeal board yamchitha abesephiwa 10 days ukuthi asukele izweni leli. Kodwa okwenzakala khathesi ukuthi umuntu nxa ehamba esiyavuselela uhlavelele athathelwe iphepha lelo abesedipot. Yizo thina izinto esifisa ukuthi kukhulunywe ngazo. Kanti-ke futhi indaba enye futhi ongakhulunywa ngayo yindaba yabantu vele abangenalutho esikhangelele ukuthi kuzaba lomhlangano kukhulunywa ngodaba lwe-international migration ukuthi iSouth Africa kumele iphathe njani kakhulu izalwane zaseZimbabwe ezilapho.
Alubana te wayala ukuwavuselela ama permits la uhulumende wakwele South Africa. So kusitsho kubana abantu beZimbabwe sebeyaqalisa ukuxotshwa kwele South Africa ngoDisemba.
Nxa kungenzakala khonokho kuyabe kungumnyama omkhulu sibili. Yinto engasihlupha kakhulu ngoba sikhuluma ngabantu abangu-200,000 okuyabe sokumele babuyele emuva. Kodwa-ke thina-ke sihleli ethembeni ukuthi loba amaphemithi la engazange avuselelwe kodwa kasicabangi ngendlela esikhuluma ngayo langendlela esibona ngayo ukuthi angabisela abantu bonke laba emuva. Esikucabangayo yikuthi uzaba le ndlela yokuthi angenza njani ukuthi labo bantu behlale belokhu bekho napha eSouth Africa.
Alo-ke ngumnumzana Nqabutho Mabhena owenhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le eSouth Africa. Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngokuqhubeka kodubo lokusilela kwemali emabhanga. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangeni esigabeni silandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika seliphindisele ekhaya abadabuka kwele Somalia phose abangamachumi ayisikhombisa i-68. Indizamchina ebithwele laba bantu ifike egcekeni lendizamchina eMogadishu ye-Eden Ade International Airport lamhlanje emini bekhatshwe iziphathamandla zogatsha olubona ukungena kwabantu eMelika olwe-Immigration and Customs Enforcement, i-ICE. izinqumo ezethulwe ngele China lonyaka eziqondisa umsebenzi wokuthiwa kwenhlanzi elwandle olwe South China Sea zibikwa zilakho ukudala ukufuthelana lamazwe angomakhelwane njalo zisephula iziqondiso zesinqumo somthethwandaba wamazwe omhlaba asanyakenye kulomsebenzi. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Elemelika selenelise ukuhlasela ngendizamtshina zebutho kwele Yemen endaweni eziphethe ngamalwe cacha awesimuslim abe Al-Qaeda esigabeni se-Arabian Peninsula. Isikhulumeli sebutho lakwe-Melika u-Navy Captain Jeff Davis uthi lokhu kuhlasela indawo zabe Al-Qaeda ngokusebenzelana lebutho likahulumende we-Yemen kujonge ukufuqa amalwe cacha lawa ukuthi asuke emhlubulweni wase-Arabian Peninsula ukuze kuvikelwe impilo yabantu makhaza base-Yemen labe-Melika. U-Davis uthi njalo lokhu kujonge ukufaka abe-Al-Qaeda laba enkingeni behluleke ukusebenza lokuthi bangatholi inkululeko yokuzenzela umathanda emhlubulweni lowo lasemhlabeni jikelele ngoba bazenza onkunzi behlukumeza uhulumende okhethwe ngabantu kwele Yemen. Indawo ezihlaselwa ngendizamtshina zebutho lezi ziguqela eye-Abyan, Al-Badia le-Shabwa okhanya kuyizigodlo zabalwa becatsha laba lapho abahlela khona inhlelo zokuphazamisa ukuthula lokudala umonakalo emhlabeni jikelele. Amalwecatsha awe-Al-Qaeda yiwo abikwa ukuthi badala umonakalo omkhulu emhlubuleni wange-Arabian Peninsula njalo yiwo abulala isilinganiso esikhulu sabadabuka kwele Melika. U-Davis uthi yibo abachitha igazi eliningi lezizalwane zelizwe lakhe. U-Captain Davis uthi ilizwe lakhe kalisoze ligoqe izandla liyekele amalwecatsha la esenza umathanda endaweni eziningi zomhlaba. Uthi bazaqhubeka behlasela baze baphele abalwa becatsha laba.
Kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders lizadibana lele FC Platinum ku-semifinal yenkezo ye-Zimbabwe National Army Commanders Charity Shield ngesonto. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umdlalo wenkezo yeZTNA Charities phakathi kweqembu le-Highlanders lele-FC Platinum uza kuba senkundleni eluveve njengoba isimo senkundla e-Papa Fields siphazamiswe ilizulu. Lo mdlalo bekumele udlalwe emavikini adluleyo kodwa kwedluliselwe phambili ngoba kungadlale yenkundleni ye-Papa Fields, yikho nje usugcine usufakwe eluveve. Iqembu elizanqoba ngesonto lizadibana lele Capes United lona elitshayele Dynamos nge-3-1 kwenye i-semifinal edlalelwe esikodlweni ensukwini ezedluleyo. Inkezo yeZTNA Commanders Charities Shield ibiphakanyiswa liqembu le-Highlanders kwiminyaka emibili edluleyo ngemva kokuba litshaye ele-Dynamos ngo-2015 kwathi nyakenye linqobe le-Harare City. Kolunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu, iqembu le-Capes United delinkezi Platinum wona amela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa aphume ijumo kulimpela viki njalo ele Capes United liselizweni lase-Democratic Republic of Congo ukuyadlala leqembu le-TP Mazembe, kuthi elengezi Platinum liselizweni le-Angola ukuyadlala leqembu le-Club Recreativo Sportivo do Lipolo. Iqembu le-Capes United limele ilizwe kumncintiswano we-African Champions League ukuthi elengezi Platinum limele ilizwe kumncintiswano we-CAF Confederations Cup. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Inhlanganiso ye-Old Mutual Heath Streak Academy isigugule ekubeni inkampani yenziwa i-trust njalo umqeqeshi weqembu lesizwe u-Heath Streak nguye okhethwe ukuba ngumongameli walinhlanganiso. U-Streak uthi ukuguquka kwenhlanganiso le ukuba yi-trust kuhambelana nenhloso yabo yokuthuthukisa umdlalo kakhilikithi.
Sakula mehluko omkhulu ukuthi vele thina sikwenzela ukuthi silothando lomdlalo lo. Asikwenzela ukuthi thina sithole imali. So thina siyabe sifuna ukukhulisa umdlalo, sifuna ukukhulisa abafana bethu abebulawayo ukuthi bekwanise ukudlala i-cricket becine bedlale lizwe lethu.
Indawo ye-Heath Streak Cricket Academy isungulwe ngomnyaka ka-2014 nguye u-Streak esebenza ndawonye lo-Joseph Rego oyisizalwane selizwe le-India njalo engumanager ka-Streak ngesikhathi esadlala umdlalo kakhilikithi. Ngokuhamba kwesikhathi lindawo etholakala lapho kwakule McDonald's Sports Club khona ibizwe ngokuthi Old Mutual Heath Street Academy kuyindlela yokunaka usekelo eluthola kulenkampani. Le ndawo isikolo esifundisa abasakhulayo umdlalo kakhilikithi, njalo ilenhlelo zokuphathisa abantwana abaswelayo kodwa beletalenta lokudlala umdlalo kakhilikithi. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Akuwoza Friday lamhlanje silabafana bakamzilikazi abomdumo kamaskandi uBenedict Nhlapho uxoxe lomkhokheli weqembu leli uDoit Ngomo.
Ngoba nje abadala besithi kusinwa kudedelwane, ake kodedela omunye kuDVD le eyabafana bakamzilikazi njengoba kuhlangene intshantshu zodwa emigidweni yesintu. Zivunulwe zaphelela ngezembado zomdabu lezinsizwa ezikhokhelwa ngumfana waseCholocho uDwight Keith Nkomo encintisana loNewman Chuma. Noba nje kukunenga abakhuluma ngakho kulezi ngoma, unyawo lwabo lulonda imigidi yamaNdebele kamaZulu. Uduit uthi njengensizwa ezikholwa ukuthi ujaha kusiko kufika balipheke lavuthwa buso iDVD labo leli besenzele ukuthi labangela amazinyo labo balimumuze. Lapha ke utshola labo abangawuthandiyo umculo kamaskhande.
La kubafana bamzika noma ungathatha ama CD uthathe from CD la uqala la yasaqala khona lokhu bizwa landelela wonke uyabona ukuthi la ukhona umehluko kuloku nokukhula kakhulu. Mina kuyangijabulisa lokho ngoba ngiyabona ukuthi nami khona lapho engizama khona ukuthi ngikhule khona.
Lobanje semane ngamaqembu kamaskhande eZimbabwe uDwight uthi bona abaqhakathekisa ukuthi komakhelwane kuphekwane kodwa akusemqoka ukuthi abakuphekileyo bona kunambitha okoluju.
Thina ukuthi into esiqhakathekisa kakhulu emculweni ukuthi asifuni ukuthi sijump esinyi step. Sifuna ukuthi masuka ku 1 siye ku 2 3 kuze ufike lapho esifika khona. Asifuni ukuthi mhlawumbe sike sijump step, sihamba ngendlela nje ncane, slow but sure ngesilungu basho njalo.
Zonke ingoma ezikuleli DVD uthi akusizo zomncintiswano kodwa abazama ukuncintisana lazo vele sebencintiwe. Ukuze le DVD lihlabuse, imifanekiso yalo ithathelwe emalokishini achiyeneyo kwele South Africa abalisa iThembisa, iSoweto, iDiepsloot, iJimston lenzikini yaseGoli. Umkhulu kumsebenzi wenziwe kule DVD njengoba iphekwe ngabalichumi lesithupha, abanye besina, abanye becula, kanti abanye yibo abathwalise nzima iziginci lezingungu. Abafana bakamzilikazi wathi ke zitholele lakho leli DVD elihamba ledlalade lakhona, hathi kuyalizwela omakhelwane. Hello Studio 7 in Johannesburg, well, South Africa. Ni hu Benedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho labafana bakamzilikazi. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama nguChris Gande. Lilale kodwa kwamanje lingayikhatshana, lalelani ke uhlelo lwe Studio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.